Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 kuNtulikazi 2024 ngoGift Stube. Endaba zethu namhlanje.
Kaphume shemu yehluleke. Hayi, sizidukeke kakhulu shemu izinto azihambi kahle. Umsebenza yikho uhlezi kuphela.
Abanye abantu bathakazelela umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa othi usefuna ukusuka esikhundleni.
Hayi, mna ndimdala kangatshisi. Amfuna uMnangagwa until 2030 lokho ekhona.
Kodwa abafikisayo bathi akuqedakali ukufiswa uMnangagwa. Abaphathi bezikolo bahlutshwa ngabantwana abathatha izidakamizwa santando. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathakazelela ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa usefisa ukusuka esikhundleni, kube labanye njalo abathandabuza ukwenza kwakhe besithi kulakho ukufela ehofisini. Kubika uEza Jesus Banda.
Abaningi babambe umlomo wangaphansi besizwa amazwi kaMnangagwa izolo esithi usefuna ukusuka esikhundleni. Osakhulayo uNtombazana Nonhlanhla uthi kahambe.
Kaphume shemu yehluleke. Hayi, sizidukeke kakhulu shemu, izinto azihambi kahle. Umsebenza yikho uhlezi kuphela. Nakusasa nje ngavuka ejile kuhambe.
Osanda uqeda izifundo zakhe ekolitshini le-National University of Science and Technology, uSambulo Moyo uthi uMongameli sokumele aphumule njengalokhu akuthembise uZulu.
Lokhu ngiqedile ukubhala vela kulamsebenzi akulana amdala kaphumule. Izame kube labanye abazamayo sithole lathi imsebenzi, nika abanye ichance. Hayi, thina sifuna imsebenzi sihlezi, amdala kaphumule mdala, iminyaka sihambile.
Kodwa uNkosazana Alicia Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi uMnangagwa kumele angaachiye umsebenzi.
Hayi, mna ndimdala kangatshisi. Amfuna uMnangagwa until 2030 lokho ekhona.
Ukhulu Edward Dube uthi kalaqiniso ngamazwi kaMnangagwa, kodwa ufisa ehle esihlalweni.
Silaqiniso ngokuthi sesajayela ukuthi izinto ziyakhulunywa sikhangelela ukuthi ziza kwenzakala ngohlobo olunje, but igcine zingasenzakali ngalolu hlobo. If ngayi kuyukuthi liqiniso, hayi kaphumule, kade kweza madoda.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga leMthwazi Republic Party, uthi kukhona ufuqa uMnangagwa ukuthi esuke esikhundleni.
Inkulumo lezi ezenzakalayo lokubotshwana kwabantu, lama threats esiwabonayo esenziwa ngabe-army, esenziwa ngamasosha and so on, izinto besizibona ngo-2016 lango-2017 before i-coup.
Enye inkokheli yebandla leZaphu uMnumzana Matthew Bhubesi Sibanda uthi unethemba lokuthi uzakwenza akukhulumileyo.
Engabe qinisile uma engabe setshintsha ingqondo layo sekubona ukuthi ngoba abantu bayakomplaina, bayasola even abebandla lakhe ukuthi kade ngedlula kanjani into ebekwe phansi ku-constitution leyisivumelwano.
Umnumzana Eric Gono webandla le-Citizen Coalition for Change uthi abantu bangamthembi uMnangagwa.
Ukuthemba uMnangagwa yikuzikhohlisa. Emalangeni amalutshwana adlulileyo simbonile layini samaminista ewatshayisa isilogani sona leso sokuthi 2030 plan yakhe yikubusa eze fele emsebenzini njengesipadela.
Isikhulumeli sikaZANU-PF koBulawayo uMnumzana Archibald Chiponda unanxaka ubuhlungu ukuthi uMnangagwa uzatshiya, kodwa bayamukela izifiso zakhe.
Sometimes you have to respect an individual.
Isikhathi kumele sihloniphe isinqumo somuntu lanxa umuntu umthanda. Bengifisa kuqhubekele phambili ngebandla elibusayo leZANU-PF.
Umfundisi uRaymond Motsi uthi kukhona okwenza uMnangagwa wakhuluma inkulumo enjalo.
Kungani kulezizathu ezithile ezenza ukuthi umuntu aze akhulume into enjengayena leyo? Izikile linto kutsho ukuthi kukhona mhlawumbe okubandezelayo okwenza ukuthi umuntu akhulume. Kungabe kuyinto ethabisa abanye abantu ukuthi balibale bengacabange ngakho kakhulu? Njengama-citizens sifike esigabeni sokuthi khona sithini ngakho lokho, sizayenzani ukuthi ayehle ithemu yakhe ngaphela?
Khuluma Kuma SMTare Teachers College. Umnangagwa uthe ibandla lezanu PF lizakhetha umkhokhelo omutsha ozamela maku Congress njengenhlala yenza. Amaza akhe aza ngesikhathi abanye kuzanu PF besithi umnangagwa kumele eguqule isekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho lika 2028. Okuyinto ebikwa emsidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lamuyeze Jesus Banda.
Kudaba olufanayo umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kumise ukusetshenziswa kwedola lemelika kusetshenziswe iZimbabwe gold kumbe izigi kuphela eminyakeni emine ezayo ngoba elemelika lizonda eleZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ukusebenza kwe-US dollar kawuhambelani lobungani bamazwe. Kuhambelana lenkinga eyokuthi imali yethu eyalapha eZimbabwe kayilasisindo kayisebenzi. Ngakho-ke xa umongameli esithi yena sezinike isikhathi sokuthi idola le-America lilahlwe, ye yisikhathi esihle iperiod yakhona, kodwa kakuhambelane le-productivity okusetshenzwa lokulungiswa kwezimpahla eZimbabwe kuhambelane lokuthi kwethembeka ukwethembeka kwemali yeZimbabwe i-confidence currency, lokuthi kuguqulwe imithetho eqondane le-bank enkulu i-reserve bank, ama-regulations akhona, i-independence yakhona. Lokhu kuthathu akuncedi lutho, singaze siphethe iminyakeni elishumi imali yethu yabe ngelokhu ingakasebenzi.
Ye, kodwa ubonazani kuyini okumenza ukuthi akhulume kanje? Kuyini sibilongani kuyamphehla la?
Hayi, phela njengomongameli phela uzazuza nje into zokuthi akhulukhulume. Nxa ekhulume kungahambelani lo mumo womnotho weZimbabwe, angiyabe ngazi ukuthi usakukhuluma. Kodwa sinanzelela ukuthi insuku lezi ezedluleyo kube ngathi usezama ukukhuluma ngokwaphambili. Ngizasuka nxa ithema yami siphelile, imali izabe isiphelile. Sokukhulunywa lapha njengomuntu okhanya sivalelisa, yikho ukubona kwami.
Kodwa lokho kungazani kunjengendlozi esehlathini lapha elingasaboni lokuthi liya ngaphi?
Alokhu phelevele kunjalo phele zanu PF, ngoba iy'nto zabo zonke akasila program. Kodwa nje uma ngithile nje ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu khuluma ngokomlotho welizwe into ye-productivity le yemali, umongameli yena welizwe vele ufanele akhulume ngakho, ngoba yikho okutshengisayo ukuthi uyazwisisa ngomumo womnotho. Mina angiphoqani lakho, vele mina vele mina ngumuntu othanda ukusebenzisa imali yekhaya yomndeni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions wexoxa le Studio 7 eseHarare. Abaphathi bezikolo bathi bakhathazwa yikumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ezikolo lokuya emacansini mahlayana kwabantwana okungenza impilo yabo ibe lukhuni. Lokhu kwethulwe emhlanganweni omkhulu eVictoria Falls ukuhlolisisa udaba lwezidakamizwa, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abaphathi bezikolo laba abakunhlanganiso ye-National Association of School Heads abayinkulungwane lamakhulu amane lengxenye 1425 abakahulumende labakhokhela inhlanganiso ezizimeleyo bagqibe namuhla umhlangano omkhulu wabo obekuxoxiswana ngengozi yezidakamizwa ezikolo. Evula lumhlangano izolo umnumzana Torerai Moyo ongumholi we-primary and secondary education uthe kulusizi okwenzakala kubafundi.
Ladies and gentlemen, we have to agree.
Manene la manenekazi, kufuze ngalizi linye sivume ukuba izidakamizwa sezipindiza ilizwe. Umbuzo usekuthini? Lina lenzani ezigabeni elisuka yizo ukuvikela lokho?
Amazwe kaMoyo elekelelwe njalo ngumnumzana Arthur Maphosa, umongameli weNash njalo engumphathisikolo weGwanda High School, othi ikusasa yentsha iyachabalala. Uthi wokulusizi kuba izidakamizwa lezi zithengiswa yibo futhi abazali.
Umntwana uyambona kuthiwa uziphathele idrink yakhe, umphako wakhe, imazoo yakhe, kanti uyafica kulapha imazoo kulokunye lakho ekumumetheni.
UMaphosa uthi lokhu sokuhlasele sibi sabafundi abasezingeni eliphansi, kubalela mfana nkazana kuxubene nje leminyaka. Omunye njalo odidekileyo ngalolu hlupho ngumphathisikolo weMosi owathunya high school kuleli dolobho, umnumzana Roland Sibanda, othi baxwayisene ngenyathelo elingathathwa ukuqondisa lolu gobo. USibanda uthi abanye lesikolo kabasahambi.
Umntana esikolo nxa ungambona sethabhulisa ama-drugs, sekumele umtshintshe khonokho kumenza athathe ama-drugs.
Omele isabelo semathebelele North kwezemfundo, umnumzana Jabulani Mpofu, uthi ingqobe sisele kuye wonke obesemhlanganweni lo.
So when we go back home, bonke bayakwazi ukuthi isigebenga esilwa laso sinjani.
Abaphathi laba basele bebambe owangaphansi ngolwesithathu ngemva kokubika kukamnumzana Wilson Box wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba inja kuleli ithatha ibhanje, utshwala, imithi yokukhwehlela, i-crystal meth kanye leskunk. Iningi libikwa lizidaka ngokuzihlaba ngamasirinji ejekiseni, inalithi, inkezo zokudlela, izitiki zemetshisi lokunye. Uphenyo lwakhe luveza njalo ukuba abanye ngabazihlaba bezifaka igazi labanye ngokufuna ukubona nje ukuba kuyakwenzakalani. Kuvezwe njalo ukuba kulaba abafika phose ikhulu 93.2% ekhulwini ba emacansini, iningi labo alikhethi ukuba liganga lobani njalo kokunye kulembadalo. Ngalokhu umoyo uthi uhulumende usephume lohlelo lwe-drug and substance abuse plan yomnyaka wonalo kusiyabamba 2030. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngengunokuthaba Dlamini.
Ngomanje sike sikhangele ezivela okwamanye amazwe ngamaphitshane. Umnumzana Kestama okwele Britane owebandla lelebhabhadi usengumkhokhela omutsha wakulelo lizwe. Kulandela ukunqotshwa kwebandla le-Conservative Party ukhetho oluqhutshwe izolo kulelo lizwe. Umongameli William Ruto wakwele Kenya usemilise inhlelo eziningi ukwenzela ukuthabisa abatsha abatshengisela emgwaqweni bekhala ngokuswela imisebenzi. Abatsha labo bafuna uRuto asuke esikhundleni. Weziphathelene lezemelika.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi wenza iphutha kungxoxompikiswano lomnumzana Donald Trump ngeviki edluleyo, kodwa uzaqhubeka ngokuncintisa kukhetho. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns ukhangela umumo womkhankaso wokhetho lukamongameli ngalesi sikhathi izizalwane zeMelika zinanza usuku lukazibuse. Umhlaka 4 Ntulikazi ngeminyaka yokhetho lukamongameli wejele kuba lusuku lokukhankasa abantu beveza ukuzinikela elizweni labo ngokuthwala uphawu lwesizwe. Kodwa lonyaka abazancintisana okulolu khetho abazange bakhankase kulandela ingxoxompikiswano yabo ngeviki edluleyo. Umongameli Joe Biden ezama ukutshengisa abasekeli bakhe ukuthi usalawo amandla, njalo Donald Trump engenzanga lutho olungenza abantu beme ukugxila ebunzimeni obuhlangane laphikisana laye kungxoxompikiswano. Ekhuluma lo msakazo we-Wisconsin radio station, uBiden uthe kaqhubanga kuhle kungxoxompikiswano yangolwesine olwedluleyo.
I had a bad night. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake. But I learned from my...
Ngaba lobusuku obunzima. Iqiniso ngelokuthi ngenza iphutha. Kodwa ngafunda kubaba owayesithi ungawa kumele uvuke.
Umkhankaso kaBiden uzama ukuphathisa ozamela ibandla lama-Democrats ukuthi avuke ngemibiko yamagavena ebandla le-Democratic Party eveza ukuthi bamalaye, kugoqela owe-New York uKathy Hochul.
I'm here to tell you today, President Joe Biden is in it to win it. And all of us said we pledged our support to him because the stakes could not be higher.
Ngilapha uzolitshela namhla ukuthi uMongameli Joe Biden uzanqoba. Njalo sonke sizinikele ukumsekela ngoba okungalahleka kulolu khetho kuningi kakhulu.
Abasekeli bakaTrump eCongress bakhupha imibiko elakho ukubangela ukuthandabuza ukwebandla le-Democratic Party ngo-Biden, usomlomo walelidale uMike Johnson, uthi,
I think they know they have a serious problem, but it's not just political. It's not just the Democratic Party. It's the entire country. We have a serious problem here. Because we have a president.
Ngibona sengathi labo bayakwazi ukuthi balodubo olukhulu. Kodwa akusilo dubo lwezombusazwe kuphela kumbe olwebandla lama-Democrats. Ludubo lwelizwe lonke. Silodubo lapha ngoba silomongameli okhanyayo ukuthi akalawo amandla okukhokhela. Isikhathi esiyingozi kakhulu lesi.
Ucwaningo oluqhutshwe ngemva kwengxoxompikiswano ne-CNN luveza ukuthi abasekeli bebandla lama-Democrats labavoti abakucelela ama-Democrats abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lasithupha ekhulwini, i-56%, sebesithi bengaba lethuba elingcono elokunqoba nxa bemelwe ngomunye ongayisuye Biden. Imikhankaso yonke iba lendubo ezitshiyeneyo, kodwa imibuzo ngempela kahle kaBiden izahlala ikhona, kutsho usikhuqamfundo Jeremy Suri owe-University of Texas.
He might still win this election. In fact, he still might be the favorite to win this election if he stays in. But his campaign was hoping that the debate would put the concerns about his health to rest.
Ulakho ukunqoba kulolu khetho. Iqiniso ngelokuthi ulakho ukuba nguye othandwa ngabavoti abaningi nxa engaqhubeka ngokuncintisa kulolu khetho. Kodwa umkhankaso wakhe ubulethemba lokuthi ingxoxompikiswano le izaqeda ukukhathazeka kukaZulu ngempilakahle yakhe. Ukukhathazeka lokhu akusoze kuphele. Kuzaqhubeka kuze kufike usuku lokhetho.
Umkhankaso kaTrump awuzange uhlangane loZulu kuliviki ukhuphe umbiko othi sizaqhubeka ngokunisa impumelelo kamongameli Trump ukubuthanisa imali esiyidingayo ukuze sinqobe, njalo singena kuhlandla elilandelayo sikhangelele ukunqoba kabanzi. UTrump unanze usuku lwenkululeko ngombiko awuthumele ebulenjini kuwebsayithi yakhe eyeTruth Social website esithi iMelika ilembali enhle kakhulu.
We will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence.
Asisoze sikhohlwe ukuthi siyizizalwane zeMelika njalo ikusasa ngelethu. Umoya wenkululeko yeMelika awusoze uphele. Uzahlala ukhona kuze kube naphakade. Ngilifisela lonke usuku lwenkululeko oluhle.
Ngalesi sikhathi ibandla lama-Republicans lulungiselela umhlangano walo omkhulu owe-convention kuyona linyanga uTrump ulakho ukuphathiswa ikungaqhubi kuhle kukaBiden, kutsho usikhwicamfundo Suri owe-University of Texas.
What Donald Trump would want to do, it seems to me, is not only to show vigor, but to show reasonableness.
UDonald Trump angafuna ukukwenza ikutshengisa ukuthi ungumuntu ozwisisayo, hathi ukuveza ukuthi usalamandla kuphela, ukwenzela ukuthi kungabi ngumncintiswano ophakathi komkhokheli olamanga loseluphele, kodwa kube ngumncintiswano phakathi koseluphele lozwisisayo.
UBiden loTrump sebesele lamalanga alikhulu lamachumi amabili lanhlanu, 125, ukukhankasa kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi. Udaba loluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lalwethulelwa yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Sibonga kakhulu uDabo Kancube. Kwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
ELeSyria lisesimeni esibi kakhulu, futhi zonke inkinga zalo ngeke zilungiseke ngaphandle kokuthi kulungiswe ezombusazwe kuqala, kutsho iUnited Nations. Phezu kokubhidlika komnotho lodlakela, indlala iyadlondlobala ngoba ezenotho lazo azimanga kuhle. Abantu baseSyria badinga usizo lokudla kanye lokuthi bafinyelele zonke indawo. Kodwa esikhathini esinengi usizo lolu kabalutholi ngoba amacele achiyeneyo avimba izimota ezithwele lolu ncedo. Isimo sibi ikakhulu enkambeni yeRukban lapho okuhlala khona abantu abadudulwe yimpi emhlubulweni wangempumalanga yeSyria. Uhulumende weMelika uzimisele ukuqhubeka elandela izimiso zeUnited Nations ngokuphathisa abadinga uncedo ngazo zonke indlela, okugoqela ukweqa imingcele ukuze afinyelele abadinga usizo. Kutsho isikhonzi seMelika ku-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield. Uhulumende ka-Assad yena kayingeni leyo. Siya kubona lokhu empumalanga kusiya ngasezansi yeSyria, lapho izenzo zikahulumende encediswa ngele Russia esezidale khona ukuhlupheka kwabantu okukhulu. Okweminyaka emine, uhulumende weSyria uvimba iUnited Nations ukufinyelela inkulungwane zabantu ezihlala enkambeni yeRukban, okuyinto efake abantu laba engozini enkulu. Sokulenyanga ezimbili uhulumende evimbile kulindawo. Kathesi sokulokusilela kokudla kanye lezinto zokwelaphisa abagulayo, okufaka inkulungwane zabantu makhaza engozini yemikhuhlane kanye lendlala. Elemelika likhuthaza uhulumende ka-Assad ukuthi avumele iUnited Nations avule indlela eziya enkambeni yeRukban ukuze abantu batholiswe imfuno zabo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield.
Le yimibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, ikomiti eqoqa imidlalo yama-Olympics eZimbabwe, eZimbabwe Olympics Committee ithi izakwazisa ngeviki ezayo iqembu elizamela ilizwe emidlalweni yalonyaka yama-Olympics eParis kwele France. Umkhokeli weZimbabwe Olympic Committee uTabani Gonye ukhuluma ngodaba lolu loTabo Kancube weStudio 7.
Kulabantu abangu-5 asebe-qualified kufika namhlanje. Ngingakhuluma mina ngithi u-Isaac Mpofuli yamazi owe marathon nguye waqala ukuqualifya, bese kubuya u-Stephen Cox owenza i-event okuthiwa i-single men's cars we-rowing, bese kubuya okuthiwa ngu-Thapi Makarau owenza i-sprint ye 200 meters ye-men, bese kubuya unkazana okuthiwa ngu-Ruthendo Nyahora owenza i-women's marathon, bese kusiba lo Makanaka Ishe Charamba omunye waqeda ukuqualifya wenza 200 meters sprint. Ngokukhuluma esikwenzayo lokhu, amanye ama-national or international federations akhangeleka njengabe-swimming, kuthi abe-athletics, abe-golf, sebesekhangela i-ranking system ukuthi babone ukuthi kuphela kukajuni lamalanga adluleyo lapha, so kuphele isikhahlandla lokuthi abantu baqualifye nge-time le-distance, bese bebona i-ranking ukuthi kulabanye yini abakwanisa ukungena ngenumber eziyabe zikhangelelwe ngama-sport courts.
Likhangelele ukuthi lizakwenelisa ukwazisa uzulu iqembu elizamela iZimbabwe kulimidlalo nini.
Besikhangele ukuthi singakwanisa ukuannounce i-team kusasa, but sesimove forward to next week ukuthi siannounce i-team ezamelela iZimbabwe. Amanda Baidu sakhangele ukuthi azadlula i-5. Sikhangele ukuthi afika kubo 7, 8, 9 kumbe ku-10 kungafika kunapho, kusiya ngokuthi ama-rankings ethu aphume njani kuma-various sports courts, but ngiyakhangelela ukuthi kubo 8 siyakwanisa ukuthi ibe i-totali yama-athletes ezabuya eParis.
Amalungiselelo wona aseminjani?
Ulungiselela, yes, laba sebequalifyele sihlale silungisele ukuthi lapha abafana ukuya compete khona SET final preparation sebeyenzile. Silamapani esemaplani esebenze lawo, njalo siyakwazi ukuthi ngokukhompyutha abazakwenza bazafaka konke abakwanisa ukuthi bakufake kuma-competition abo. Njengoba labo u-Isaac liyakwazi ukuthi ukukhompyutha kade kwenza bephuma kuma-top 10, bephuma sibili kuma-top positions, singabantu esingabakhangelela ukuthi bakwanise ukuthi bawine ama-medal, but asingeke sibafake thina ku-pressure ukuthi bayewina ama-medal. Bese ukhangelayo ukuthi bayecuncisa labanye, bayenza ama-competition yabo to the best of their ability, ukuyaphuma kunokusakwemukela. Sibabona.
Lo nguMthabani Gonye, umkhokheli weZimbabwe Olympics Committee, obexoxa lo Tabo Kancube weStudio 7 eHarare. Kuhlelo Woza Friday livikisamba leqembu elicula ingoma zokholo elevangeli lokuthula. Lona selethule idlala nje elitsha. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula kule South Africa. Nangumholi walo exoxa lo Ntukameli Komo weStudio 7.
Unkulunkulu yayiphendula imithandazo
makholwa uyukhona ngeqiniso namabuzwisela
unkulunkulu yayiphendula imithandazo
makholwa uyukhona ngeqiniso namabuzwisela
sarikubona nini igama nguSamulo Moyo ngidabuka ePlumtree kokhame esigodini sakwaSindisa. Manje le esinayo i-album yesibili sike siyabuya niyaqala nje ebenesihloko esithi VIP ne eyamanje isihloko sawo sithi hlalani kubaba
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ibangithola kulezi number ku 073 694 1424. Niyotholakala futhi ku 063 073 4300 or 076 894 0465. Yakwazi ukuthi nitholakale ke kulezi number, siyakwazi ukuthi sixoxisane futhi kamnandi nje kakhulu.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
njengalokhu sisakhula emculweni, kusho ukuthi ngisasenesifiso mpela sokuthi ngifunde ngibe nolwazi noma ngabe kuyini ukufisa ukuthi sixoxisane ngakho. I-numbers khona lapho, yakwazi ukunithinta sixoxisane futhi kakhulu futhi kabanzi noma ngabe kuyini okufuna ukukubuza kumbe nolwazi oluthile, cause sisaludinga ulwazi.
Siyawankhulu-ke iqembu ivangeli lokuthula, sibonge njalo lo Ntukameli Komo ngeWoza Friday. Khonapha lami bese ngikhuleka kunye okumangalisayo ukuthi libe lempela viki enhle elijukela. Kulaptop lamdlali ngakhohlwa phela ukuthi sixoxa ngodabakalamlangako othi sechiya isikhundla. Singekehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela. Abanye abantu bathakazelela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uzefuna ukusuka esikhundleni. Kodwa kulabanye abakuzaniphepha bathi kumele ahlale angayindawo. Nabaphathi bezikolo bahlutshwa ngabantwana asebethatha izidakamizwa santando. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje ngoluyibhalelisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo woGibbs Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.